sibone iNATO isithi izancedisa iUkraine ukuthi iqhubeke ngempi yona le, ngoba the only way ukuthi kuachieve peace is by showing strength. Siyakwazi ukuthi uPutin leRussia, they do not respond to anything else but force. Ngoba laphana iUkraine ba amabutho elokhuzini eRussia apho ngungena without permission and bebulala the sovereign status eUkraine that has been there since 1992 when they declared independence. So okunceda khonapha okwenziwa yi-NATO kuzanceda ukuthi labo babe an advantage in talking about peace, ngoba labo babe lensimbi zempi to defend their own homeland.
Sibone njalo iNATO ikhuthaza ke iChina laphana ukuthi ime ukusekela iRussia kulempi, yinto esingabona isenzakala nale.
Hayi, mina ngikuboni, ngoba iRussia leChina they have relationships ezisuka kuma 1950 for the Chinese nationalist war and the North Korean South Korean war babengcedisana le Russia. So they have deep relations and wonke balama government of dictatorship, so ngantu abayazwisana.
Ukhetho lwangolwezi ubona sengathi lungaphazamisa na ukungena kuNATO kweUkraine?
Hayi, ilokhuzeni ukungena kweUkraine kuNATO akusoze kuphambaniseke ngokhetho lwakwezi, ngoba into ekhona yenza ukuthi kathesi iNATO isilungiselela ukuthi noma uNumzana Trump engangena uNumzana Biden engangenanga, bona they can operate on a semi-independent situation ukuzinceda as European countries. So hayi, lokho angisoze angikuboni kungantwa kuyehlula iUkraine ukuthi ingene kuNATO, and isikhathi sesifikile.